Phezu kwalokho laba bantu bathi bafuna njalo inkampani ibahlawule iholo lazo lenyanga ezedlula ezilithumi ezingaliphiwanga phambilini kwenyanga ezintathu ezenotice yokuzixotsha umsebenzi. Umkhokheli wenhlanganiso yezisebenzi ze-GMB lezi owaxotshwayo laye umnumzana Stephen Machaya uthi yena labanye bakhe bafuna umphathintambo wezokulima uDr. Joseph Made angenele kudaba lwabo njengoba iziphathamandla zalenkampani zisenza okonwabu sekungokwesithupha besiza kulindawo ukuzakhalaza phezu kwemali zabo. Unkosikazi Esther Gumbo obesebenzela e-depot yakoBulawayo ngomunye wababuthene ngaphandle kweguma kusukela ngolwesibili efuna imali yakhe ngemva kokuxoshwa umsebenzi.
Lokhu engifike nge-Tuesday, i-management ayikayitshengiseli lutho olungithokozisayo mina njengomuntu abamxosha umsebenzi ngo-August 2015. Lapha siphila ngomusa wenkosi ngoba i-management ivale amagedi, iyasincisha amanzi ama-toilet, ukuchaja amafoni ethu ukuze sikhulume labanye. So i-management isivalele yonke into.
Unkosikazi Gumbuthi uze ukuzamanyana labanye elethemba lokuba bazakwanelisa ukubonana leziphathamandla zalenkampani ezilokhu eziqholoza zingazihluphi ukubabona.
Ngicelile ukuthi bengisalele abantwana ukuze ngizodinga imali ezangikwanisa ukuphila labantwana. Kunzima ngoba ngilomntwana ohamba esikolo, ngilomntwana lokumele ngimbhadalele ifees, ngithenge ama-inform, ngithenge ukudla, sibhadale lapho esihlala khona, sithenge amagetsi endlini ukuthi umntwana akwanise ukubuyebala, ngimbhadalele i-transport ohamba esikolo. Lo mncane ufuna ukudla, lami ngifuna ukudla, sifuna ukugqoka yonke into, but nxa kungela mali sesiphila ngokucela.
Kungesifanayo la kumnumzana Promise Benura ongubaba olengane ezine obesebenzela i-depot yakoBulawayo laye obephelelwe ethi akasazi ukuthi aphile njani lemuli yakhe.
Laba kukanya vele ukuruma lathi abafuni bona ngokwabo isifiso sawo kutsho ukuthi vele bona abasasiboni njengabantu. Kuthiwa sisaphuma abasasiboni njengabantu sebona ukuthi hhayi lezi sekuyizinja ngoba awusaphiwa lutho. Singabuya la wasirobha zta sayifakela ama-300 kumbe salinika lokhu. After that vaza akwazi sizabuyela emakhaya. Singabuyela akula lutho osalalandela okwakade sesilande imali yethu yonke esayisebenzayo ngoba iningi eyami sibile ngiyaziyo 5,000 shakuthi. So ngifuna yonke ngihambe nemali yami ngiyokudlala abantu abami, ngihawule labantu abami, ngiyenze ngicabangayo.
Uyemba phansi uBenura njengabanye ethi uzohlala kule ndawo aze ayithole imali yakhe.
Kathesi sengazi ngasuka kuBulawayo ngoba kwangisenze ngibuyele endlini kababa mina nemuli. KuBulawayo ngiloja sokunzima akusahlaleki. Sengibuyele endlini kababa, ubaba layo lemuli enkulu. Laba nama bangu-4 bonke abantu abagcwele khonapho, ubaba lo muzi wakhe simncane layo setawuni senkaya. So sokundwalisa nzima kakhulu ukuthi ukuphila kwakhona. That's why sengizengithi kungcono ngizozihlalela lapha ngoba ngaze kuphele 2 months bengampanga. Amagedi awevalile but ngisahlala lapha ngifuna imali yami ngihambelayo.
Abatshengiselayo laba ngokuhlala phandle kweguma lalenkampani okweviki yonke bathi khona bezayadinga usizo kumagqwetha alwela ilungelo loluntu aweZimbabwe Lawyers for Human Rights ngemva kokunazelela ukuqholoza kweziphathamandla zalenkampani abayisebenzela okweminyaka. Izulu eline izolo liphelele emzimbeni yabo laba bantu ngesikhathi intatheli zindaba zifika kulindawo ebevaliwe amasango ukubavimba ukungena emagumeni ayo. Bakhona abaze belabantwana abatshela intatheli zindaba ukuba sebephila nzima ngoba bengela manzi lezambuzi inkampani ingabavumeli ukusebenzisa ezayo. Izakhamizi zemzini we-Eastley lapho kulamahofisi esigodlo salenkampani yizo esezisiza laba bantu ngokubapha amanzi, izambuzi kanye lendawo zokulala kulabo abaze labantwana. Bayabheja laba bantu bethi bazohlala kule ndawo baze banikwe okungokwabo bethi kabasazamukeli izithembiso. Iziphathamandla zalenkampani zibikwa zike zabiza amapholisa ukuze baxotsha ngesikhathi beqala lolu hlelo ngolwesibili. Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zalenkampani yehlule. Ophethe uhlangothi lozokhulumisana umnumzana Joseph Katete walile ukhuluma lentatheli zindaba ethi lungaphezu kwakhe lolu daba. Wathi kumele kube ngosaphethe isikhundla somqondisi we-GMB umnumzana Simba Monde okhulumayo kodwa yena obelokhe ebikwa esemhlanganweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu Mavis Gama.